Abahlali bemaphandleni kakhulu lapha eCholocho laseLupanelade sisebenzela khona into abasebeyizwile, kodwa uhlupho olukhona yikuthi khona nca kuthiwa akugqokwa amamaski, nca kuthiwa emavinkilini lapha akusanitayizwi. Abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanitayiza njalo lokho okwenziwa emadorobheni. Uzathola ukuthi nca ukuhamba njengase-eCholocho Business Center laphana, amashophu engawangenayo anzayingibone kusanitayizwa ngoba osomabhizinisi bakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezi nkinga zethu, amagetsi ahamba 2 weeks kwesinye isikhathi 1 week. So sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza landlani njalo. Nxa sesibuya ku-coronavirus kule cost ehamba lakhona ukuthi sokufanele ukuthi kube lama-PEs, sesithola ukuthi lasemaclinic ama-PEs akula. Uthole ukuthi izakhamizi azila ama-PEs, sebephonga ukuvala ngakhonko abalakho nxa besiza ezindaweni ezinjengabodolobheni.
Siyabona phela izibhedlela njalo amaklinika endaweni ezijiyeneyo bake bavala. Nxa sesikhangele okwenzakalayo emaphandleni, izibhedlela njalo amaklinika bona, how are they handling it?
Lapha kunohlupho oluzwayo ngoba isikhathini esiningi nxa sixoxisana labantu especially abekutsholotsho babesitshela ukuthi hayi, yabona lapha iklinikhi yethu esilayo nyokuphonga ukuthi awusoze uthutshe etsholotsho ungarifeywanga. Etsholotsho labo befike bekutsho ukuthi akulanto esingayenza vele, asilamagetsi la, hamba empilo. Uma bebuya empilo vele sithina silohlupho lokuthi amanesi bengekho emsebenzini isikhathi eside, njalo ama-PEs akhona abawatholi kuhle, kuyashota izinto eziningi. So ukushota esikubona edorobheni nase siye ekhaya vele akulalo.
Sesithinta-ke udaba lokutholakala kwamanzi emaphandleni-ke, amanzi ayatholakala na?
Amanzi kathi esikunzima, abadala bayakhala ngokuthi into leyo kuthiwa yi-climate change le. Izulu njengaselupane besithi izulu thina saligcina pho yeza ko into okuthiwa lizulu. Uzathola ukuthi khona ubuze badala lincane lisithi laligcina pho yeza ko, kuthiwa hhayi thina saligcina 2016 sibi. From isikhathi sonsana kuzofika kathesi akulazulu. Inkinga esikhona yikuthi kade simhlabathini sokomile. Uzathola ukuthi amabhola wayekwanisa ukuthola amanzi kubo 35 meters, but aleso kumele uphushe sibili uzoyefika ku-100 meters nxa ufuna amanzi sibi. Then ubusuzibuza ukuthi nxa usiyafika ku-100 meters yakukhiphe emalini. Ukhansila ka-ward 26 elupane laphana wayesitshela esithi khona iward yonke about 270 households ile mabhola amabili. Nxa sebehambela amanzi lapha, bahambela amanzi okugezi, sebehambela amanzi okunatha upheke. So nxa sesikhuluma ngendaba ye-coronavirus ukuthi badala libe lisenza lingaqhawulani kakhulu ligeza izandla lalilani, hhayi khonkana kuhle kube ludube ngoba umuntu yahle kutshe ukuthi ubona kukunje amanzi wathatha 8 kilometers away. Uthi ubone ukuthi hhayi udubo lwamanzi lolu emakhaya aluchiphanga.
Etsholotsho njalo elupane izinto zime njani ezikolo?
Ezikolo akulabatitsha. Uhlupho osuka lube khona ukuthi kulesinye isikolo esadlula kiso kwakungabo 11 ekuseni, wawuthola abantwana begcwele phandle, abanye sebeme ngaphandle kwegedi bayazixoxela lani lani. So konkana kuba nohlupho futhi ukuthi khona right nxa sithi izikolo sezivuliwe, zivulwa njani singancedisanga izikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna nxa izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana elibafundisayo from umkhuhlane onjengalowo we-coronavirus. So kunzima kakhulu. Sesibona abantu kulesinye isikolo etsholotsho lapha, sike sabhala istori ngakho abantwana abadonethelweyo i-PEE lama-sanitizer, but for a specific number encane nje umuntu la esebona ukuthi lapha kulohlupho la, ngcono mphathise lami ngale indlela le ama-sanitizer la.